Lokhu kuza ngemva kokuba icele laleli bandla elikhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe laphiwa imvumo yokukhokhela leli bandla lidalela phezulu le-Supreme Court ngoba umnumzana Nelson Chamisa ethiwa kalandelanga isisekelo sebandla aze athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli wakuqala waleli bandla. Lokhu kusolwa licele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lona elithi ibandla le-MDCT langena kukhetho lilodwa lanqotshwa okwesabekayo lathola izihlalo ezimbili nje kuphela. Bathi leli bandla lehlukene lebandla le-MDC Alliance elancindiza kukhetho luka-2018 ngalokho umthethwandaba bathi waphosisa isinqumo ngoba uKhuphe usephiwa ubukhokheli bebandla elamnqoba kukhetho. Kodwa abanye abantu bathi ngabe ibandla leli liyalandela isisekelo sombuso walo ngabe akuladubo olufana lalolu. Abanye bathi isisekelo sombuso webandla saqala ukwephulwa ngumongameli umnumzana Tsvangirai aze akhethe abanye abasekeli bakhe ababili uChamisa nomnumzana Elias Mdzuri yena evele lomsekeli wakhe uKhuphe owayekhethwe ngokusemthethweni ngumhlangano weCongress. Ukuthe ngokubhubha kukaTsvangirai ngomnyaka ka-2018 idale le-National Council we-MDCT labeka umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli khona kuloKhuphe obikwa wayengangeni emhlanganweni loTsvangirai esola ukubunjwa komanyano we-MDC Alliance lamanye amabandla angamachumi amabili. UKhuphe uMdzuri lo wake waba ngunobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora owake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komichi othiwa wayelobudlelwane obuqatha lomunye uTsvangirai labanye bathi akulandelwanga isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esithi kumele ibandla le-MDC libuyele kuzigaba ngatsha ama-structures ngesilungu omnyaka ka-2014. Kodwa abanye bathi uMonzura loKomichi badinga izikhundla nje kuphela ngoba banqotshwa kukhetho lwedale le-Congress nyakenye yikho besiya kuKhuphe lapho ababikwa befuna ukuncintisa isikhundla sobukhokheli. Icele likaChamisa lona lithi lenza umhlangano walo we-Congress owawukhokhelwa nguKomichi lanquma ukuqotsha uKhuphe ebandleni le-MDC Alliance ngoba wayesebumbe lakhe le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba esathi angasebenzisi igama lokuthi MDCT. Ingcwethi ezicubunga ezombusazwe zithi ukungalandelwa kwemithetho kubandla le-MDC kufana lokuthiya isilonda esenza kube lula ukungena kwempethu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yesizwe elandiza ngalokhu.
So ngesikhathi esizayo kufanele nxa kwezepolitiki ulandele i-constitution yenu elakubumbela nayo.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esisekela ibandla leli umnumzana Alfred Zirutwe.
Kuqakathekile njengebandla ukuthi silandele isisekelo sombuso kumbe ngithi i-constitution eyethu esayibhalayo njengebandla ukuthi nxa ukuthi kule ngxabano kumbe kulokuphikisana kumbe kulokungazwisisi kulandelwe lelo phuku eliyilo engathi elisigayidayo ukuthi siyenze njani ekugcineni.
Umnumzana iPhithule Maphosa ebandla leZapu uthi kumele abantu beZimbabwe bafunde kulokhu okwenzakala kubandla le-MDC ukuze bangagcini bevotela ibandla elilomkhuba ofana lowe-ZANU-PF esithi ibandla le-MDC njengoba lifuna intambo zombuso kumele litshengise umahluko lebandla le-ZANU-PF.
Namhlanje sihlutshwa i-ZANU-PF engalandeli isekelo sombuso. So lanxa sithi siyadinga i-alternative kufanele sibe kwazi ukuthi abantu esibadingayo kumbe abantu esibakhangeleyo bona bayasilandela na isekelo sombuso especially eselizwe.
Unobhala webandla elikumanyano wamabandla awe-Political Actors Dialogue Poland ele-United African National Congress UANC umnumzana Alpheus Mabranga uthi ibandla le-MDC kumele lizinuke amakhwapha lingakacabangi okokubusa ilizwe. Kodwa unobhala wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakala kubandla leli yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF.
Sisiya phambili ke into ekufanele ukuthi abantu bebeyazi ukubana ke thina njenge-Movement for Democratic Change Alliance sizawuqhubeka phambili sisilwela ke ukukhululeka kwelizwe lethu ukubana i-ZANU-PF iphume embusweni. Lokho ke akusoze kwamiswa ke ngamadale akuleli ke a captured.
Kodwa omunye wabatsha osekela ibandla le ZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandela lokhu esithi iZANU PF kayilani lokulwisana okukubandla le MDC.
iZANU PF yayingekho i MDC ibumba i constitution yayo. iZANU PF yayingekho i MDC iqala ukuxabana. iZANU PF yayingekho uMorgan Tsvangirai efaka abasekela ababili abatsha ukuthi bemsekele evela abasekela abathathu ngemva kokubana etholakale ukuthi lomkhuhlane wemvukuzane. iZANU PF yayingekho engqondweni yakhe uTsvangirai ekwenza lokho, yayinto yakhe. So khatheso sokusenzakala enkundleni zomthetho iZANU PF ayikho futhi.
Ngezinye edluleyo icele MDC elikhokhelwa ngumakhuphe elithiwa yiMDCT lisuse abameli bedale lephalamende abani abawucele elikhokhelwa nguChamisa eselithiwa yiMDC Alliance. Amalunga asusiweyo abalisa umnumzana Charlton Wende, unkosikazi Thabita Khumalo, unkosikazi Lillian Timvoice lomnumzana Prosper Mtseyami. Lokhu kwenze ukuba iMDC Alliance ikhiphe umbiko othi amalunga ayo awedale eParliament azaphuma wonke edale eParliament nxa icele likamakhuphe lingaqhubeka lisenzenje. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zikhuthaza umnumzana Chamisa ukuba asungulwe elakhe ibandla ahlube ijazi elithi MDC ngoba selimadabu. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.